Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlakatheni kulwezi 2020 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje, kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labangamachumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane.
Umnyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijike ngabantu abaningi ababenza zenezi izinto zamafilmu, ukuhlabela, osaziwayo.
Aba kumsebenzi wamafilimu bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi omkhulu uGringo.
Ube ngumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu laba bafuna ukukholisa layo bebakholisisa.
Abe muli kasomabhizimusi osakhulayo obhubhe ngesonto uJinimbi baphakathi kokulungiselela umngcwabo wakhe ngomgqibelo, iningi lile mibuzo eminingi ngenotho yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labangamachumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Obhubhileyo lo ngowesigaba seMidlands. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 selokhu yaqhamukayo eZimbabwe laya ku-254. Kulabantu abalichumi lasikhombisa njalo abafunyanwe sebepholile. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngenani lababanjwe umkhuhlane lo izolo. Ubona abalichumi lane lilandelwa yiManicaland elabahlanu. Imaswingo leMatabeleland South zilabantu abane ngendawo, kuzokuthi iMidlands, iMashonaland East leMashonaland Central lazo zilomuntu oyedwa ngendawo ngendawo. Inani labo bonke asebebanjwe umkhuhlane weCoronavirus eZimbabwe selifike kunkulungwane eziyisishiyangalombili ezilamakhulu edlula amahlanu, 8,561. Asebesilile bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili, 2,023, kuthi abalokhu begula bona bangamakhulu phose amathathu, 284. IBulawayo yiyo ehamba phambili ngabagulayo abangu-102, ilandelwa iHarare elabangu-67. Asebebanjwe lumkhuhlane emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamachumi amahlanu, 50.7 million, njalo asebefile bedlula isigidi, 1,261,306, ngokutsho kweJohns Hopkins University. Kodwa kukhanya sokulethemba lokuthi umuthi wokwelapha lomkhuhlane usulakho ukutholakala ngemva kokuba inkampani yaseMelika iPfizer yazise izolo ukuthi ukuvivinya ekwenze umuthi ephakathi kokulungisa kuveze ukuthi umuthi lo usebenza kuhle ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalolunye ekhulwini, i-90%. Inkampani le ithi isizadinga imvumo yokuthengisa lumuthi kugatsha lukahulumende weMelika olwe Food and Drug Administration. sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Tifa Duve yena othi ngabe uyatholakala mpela umuthi kuhlengwe abantu emhlabeni jikelele
umhlaba wonke jikelele mabunkomo sihlezi abantu wonke umhlaba wonke jikelele noma ngisho eAfrica noma ngisho konapha eEurope abantu bahlezi basevalweni kakhulu ngokwesaba lomkhuhlane lo coronavirus ukuzwa indaba ezifana lezi esizizwayo ukuthi kuba le breakthrough yokuthi utholakale ivaccine engenelisa ukulapha umkhuhlane wecoronavirus kuyinto ejabulisa abantu abaningi kakhulu kodwa ke sisazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu siba skeptical ngezinye izinto size sithembe ngokuthi sibone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso practically ivaccine le izenelisa yini okweqiniso njengokubekwa kwawo ukuthi ize kwenelisa ukuthi isize abantu bonke ngoba ikhona eminye imithi kwesinye isikhathi eba imithi esebenza kakhulu ebantwini abamhlophe ingasebenzi kakhulu ebantwini abamnyama so kodwa ke ngithemba ukuthi ngokuthi bahlolisise kakhulu andivani ukuthi baqalise ukuthi banikeze abantu umuthi lowo nxa kuwukuthi into lezi bayithola isombululo sabathola ukuthi ngiqiniso ngiqiniso le nto le iyasebenza ngibona ingathi kuzabe intokozo kuwo wonke umuntu olapha emhlabeni kuvalile kwasani kuvalile kwasamabhizinisi kuvale yonke into sinje sikhuluma nje sise ingeni kanje sikusecond lockdown ezaziye review mhla ka 2 December esingaziyo ukuthi izaqhubeka yini njengoba sisiya deep emakhazeni so ukutholakala kwevaccine babunkomo kuyabe kuyinto engasiza kakhulu umphakathi wonke jikelele umhlaba wonke jikelele
lubana uthe wasebenza kuhle mpela lumuthi ubona ufika la semazweni aseAfrika ngesikhathi esifaneleyo na
ngowami umbono babunkomo esingakubona kusenzeka kakhulu ngibona ngathi umuthi lo uzathi nxa uqalisa ukuphuma noma nxa uqalisa ukusebenza uzasebenza kakhulu emazweni la aba affected kakhulu nge-coronavirus kube sekusithi emazweni la afana nakubo-Africa azahamba kodwa ke ikakhulukazi bona laba ababekukuthi yibo abawutholileyo umuthi bazaqale bezama ukukhava abantu ama-citizens ikakhulukazi abasemazweni angentshonalanga andibana imithi efika e-Africa kodwa ke esiqhuqhuzelayo ukuthi impilo babunkomo akekho umuntu olempilo engcono kule yomunye umuntu singabantu sonke emhlabeni noma umnyama noma umhlophe noma uyi-Asian noma uvela e-Africa noma ngabe ukuthi uvela e-Europe noma uvela e-Asia noma uvela e-China kodwa impilo into eqhakathekileyo kithi sonke akekho umuntu olempilo engcono okuyinto ukuthi i-WHO kuyafanele ukuthi ibone ukuthi le nto le iyayishaya proportionally ukwenzela ukuthi incedise abantu bonke labo aba-affected coronavirus lalabo asebengatholakala asebengaba-affected nakhona ngoba ngithemba lakathesi siyabona ama-numbers lapha e-South Africa ukuthi akaphelanga ukuthi asephelile kusasekhona ingcosane ezifikile laphana lalaphana abantu basasekhona ezibhedlela kodwa-ke sifisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo awube eradicated uphele kokuphela nje emhlabeni ngoba uphazamise inhlelo eziningi kakhulu emhlabeni
umnumzana Tifa Duve yisizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane abezempilakahle emhlabeni jikelele labo bamukele umbiko we-Pfizer lo ngezandla zombili lanxanje besithi umuthi lo ulakho ukuthatha isikhathi eside ukuthi ufike ebantwini lubana uthe wapasiswa yimelika kumsebenzi wokuqoqa amafilimu bathi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi omkhulu umnumzana Lazarus Bora obesaziwa kakhulu ngokuthi nguGringo uGringo wake wadla uPetu engumahlekisa kumabonakude weZTV kusukela emaphethelweni abo 1990 kusiya kubo 2000 ethokozisa abantu ngamabhayisikopo akhe agoqela ethi Gringo kanye lethi Gringo ndiyani uGringo ubhubhele esibhedlela eHarare izolo ngemva kokugula okwesikhathi eside ubeseleminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lasikhombisa siqoxe lomqoqi wamafilimu umnumzana Zenzele Ndebele.
Umnyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijike ngabantu abaningi ababenza zenezi izinto zamafilimu, ukuhlabela, osaziwayo, abantu nje beZimbabwe lendawo zonke zelizwe emhlabeni jikelele. Ube ngumnyaka obenzima kakhulu sikhangelele into ze-coronavirus lezinye nje ukuthi kube ngani ngumnyaka nje olomnyama okwenze abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zawo. So silisizi kakhulu ukuthi abantu abanjengabo Gringo abalolwazi ngokuhlekisa abantu basichiye ngabantu okumele ukuthi ngaba kwi-industry betshengisela abancane ukuthi into lezi zenziwa njani. So sizwa sidabuke kakhulu sikhalela le muli yakhe esichiwe ngubaba womuzi.
Sike sabona imuli yakhe icela usizo ebantwini ukuze imelaphise. Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi imisebenzi yokulingisa, imisebenzi yamabhayisikopo ayiqakathekiswa elizweni okugcina kusenza ukuthi abalingisi bangabi le mali, bangabi le nzuzo?
Siyazi ukuthi isikhathi eside lapho ayegula ama-well wishers bebehamba beyemnika imali, beyemnika ukudla, okuyinto engalunganga. Mbona ngani abantu abayenza into zamahlaya, into zamafilm, into zokuchaza abantu eZimbabwe abanakwa kakhulu. Ungakhangela yona nje iZBC ngokwayo lapho iningi elihambisa khona lokho abakuproducer singathi kumbe ama-drama kumbe ama-film, ibhadala imali encane kakhulu okwenza ukuthi abantu abaningi bengenelisi ukuphilisa imuli zabo. So ngokunye ubuhlungu kakhulu ngoba nxa umuntu ekhanya ephuma kuma TV malanga wonke uba ngumuntu owaziwayo ngesikhiwa bathi uyabe popular, kukanti ke ipopularity le ayibeki isinkwa etafuleni yakhe. So mbona ngani i-broadcaster njengoba sile TV station eyi-1 umsakazi oyi-1 we-ZBC bamele bezinoka amakhwapha ngoba abantu abanika ama-programs abantu abanjabo Gringo banika i-ZBC ama-programs amaningi kakhulu and bamele bazibuze ukuthi kathi kungani besehluleka ukuthi bebhadale abantu imali ezingabaphilisa, imali ezingenza labo befane labadlali labo somahlaya abakwamanye amazwe abaphila impilo esezingeni eliphezulu.
Ingathuthukiswa njani imisebenzi yamabhayisikopo ukuze abasebenza kiyo labo bathole inzuzo?
Okudingakala kakhulu eZimbabwe singathi yi-investment kufilm. Uhulumende lamanye amakampani azimele amele efake imali kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bephile, bethole ama-grants okuthi beyenze ama-movie yabo kumbe ama-film abo. Okunye nje ukuthi iZBC layo, ngoba iZBC yiyo yodwa kathesi i-television station ekhona eZimbabwe, so kwamele ukuthi layo inike abantu imali engabaphilisa. Uhulumende njalo uqakathekile ukuthi kanike abanye abantu nama-television stations okuzayenza ukuthi kube le competition, kwenza ukuthi nxa umuntu esenza idrama yakhe kumbe ifilm yakhe ulakho ukukhetha ukuthi ngiyahambisa ze-BC kumbe ngiyahambisa komunye umsakazo. Kube le ndlela ukuthi umuntu angawea ama-options ebonda hayi laba nxa bembhadale $5 laba bazanika $7 kwakathesi abantu abalama options amaningi. Nxa befuna ukuthi bephume ku-TV bahambisa ku-ZBC, that means i-ZBC yakunika imali eyifunayo. So qakatheke kakhulu ukuthi government enike abantu ama-grants, kube ngathi kona iway yokuthi abantu bethole imali kuyalokho abakwenzayo. OZimra labo beyekethise iduty nxa abantu befuna ukuthenga amakhamera lezinye izinto ezivela kwamanye amazwe ezingancedisa ukuthuthukisa ifilm industry, ngoba esingelakho ifilm industry eZimbabwe iphansi kakhulu.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqoqi wamafilimu. Imfakaso mabhizimusi osakhulayo uGenius Jinimbi Kadungure obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha obhubhele engozini yemota eHarare ngesonto ilokhu isemlonyeni yabanengi, abanye bebuzana ukuthi inotho yakhe izakuya ngaphi. UJinimbi uvikwa ele noto engedlula izigidi ezilitshumi, $10 million kanye lezimota zezinga laphezulu ezibiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ezifana leBentley kanye leRolls Royce eyiyo ayenze ngayo ingozi. indlu yakhe yona inkulu okwesabekayo. Uchinimbi ubhubhela abangane bakhe abathathu ababalisa omunye owemalawi uLumumba Karim obikwa obedingwa ngamapholisa kulelo lizwe phezu kokucatsha kwezigidi lezigidi zemali. Yena uChinimbi kule mbuzo yokuthi inotho engaka wayithola ngaphi lanxa nje ele nkampani ethengisa umlilo wegasi ePioneer. Omunye obhubhele kulingozi nguntombazana owazakala ngezokwelula umzimba lezokucica njalo engunobuhle uMichelle Mawona Amuli. Uyise uthe wayevele ekhathazekile kakhulu ngempilo eyayiphilwa yindodakazi yakhe eyokuthanda ezokugida emaklabhini. Lo sekaGinimbi laye ubikwa wayesola kakhulu indlela indodana yakhe eyayiphila ngayo. Abanye bathi inoto kaChinimbi iza kuya kubodade wakhe ababili njengoba lonina watshona. Abanye bathi abantu balomhawu ngenotho kaChinimbi kodwa abanye ngabathi indlela anotha ngayo iyasolisa. UChinimbi uzabekwa ngomgqibelo emzini wakhe eLomboshava. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Leo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentathelizindaba ezisacathulayo i-Association of Young Journalists of Zimbabwe.
Abasakhulayo sesikhulume labo babona umoya uChinimbi njengomuntu obezikhulisela, umuntu obezidlela imali zakhe, ethanda izinto lezi ezimnandi, ethanda abafazi, kodwa engumuntu lwana ophileka la ngoba ubengumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu abafuna ukukholisa layo bebakholisisa. Abantu abasakhulayo mbona mina sebecabanga ama-live video la ade wayenza kubo Instagram enika imali uthi alo uyagida alo njani njani, ube ngumuntu onjalo nje uthi ubezikholisela, and abasakhulayo bambona njengomuntu onjalo.
Yona impilo yakhe uChinimbi ungathi impilo engamele iphilwe yibo bonke abasakhulayo na?
Impilo athi iphilwa nguChinimbi ngeke ngathi impilo ukuthi abazali bethu bonke bengayithabela ukuthi sibe siyiphila. Kube ngumuntu sibili ukuthi thina sibona sibuyele lokho ayebekwenza, lathi sebesibonisa umuntu lo yakukholisa, kodwa ukuthi sithi abazali bethu bengayithanda indlela le aziphilisa ngayo angikholwa, ngoba ezinye izinto athi ezenza abe ziyaba nzima especially ebadaleni bethu laba abangakujwayelanga. Abasakhulayo bebethanda ukubona kodwa bona ukuthi bekuphile lokhu, nje ubona lapha e-Africa hhayi enye impilo esiyiphilayo ngeke yasenelisa ukuthi sibe siphila sike sibonakala silabafazi abanqunu sisidla imali sinatha, hhayi alokho ngeke ngathi abasaphilayo bengayiphila le mpilo njalo bengayifuna, kodwa ukuyibukela hhayi bebekuthanda.
Sizwa kuthiwa imuli yakhe ikakhulu uyise labafowabo bangani bebengamemukeli, selike lezwa yini imbiko enjalo?
Sesike sakhuluma lobabakhe, ubabakhe ukhanya abazukulu kabazi ngoba ubuziwe sibili ukuthi uChinimbi uthe abazukulu abangakena wathi akazi ngoba uyabona impilo le yadiphilwa nguChinimbi impilo esikhiwena abantu abathi he was living on the edge, wayengumuntu ozikholiselayo, wayengela mfazi, awukabi lo mntwana oseke wathutsha kumbe oseke waviwa kuthiwa uChinimbi uchi umntwana. Njalo ubaba kukhulume watsho njalo kwathiwa hayi umntwana engimaziyo uyedwa, and ubaba khena wathi umntwana lo lami ibizo lakhe angilazi ngoba umfana ukhanya wathi sokuthiwa kulo mntwana, yena wathi hayi umntwana sikhowami. Asikabonisisi ukuthi abantu laba impilo yabo yena uChinimbi le muli yakhe bekungani bekunjani, kodwa hayi sesikhangela thina sesithi ubaba nxa engazi ukuthi umntana ongumfana osenguye osesele ngoba omnye umfana umnawakhe uChinimbi ubhubhe last year, ubaba engazi manje ukuthi umzukulu umla kaJinindu kuthiwa ngubani uyehlekile sibili ukukhuluma ibizo lomzulu kuthiwa ngimazi so asazi ukuthi impilo ade beyiphila lobudlelwano bakhe lemuli yakhe bebunjani kodwa hey yikho ukukhona ubaba uthe umzulu kamazi ibizo lakhe ngoba umfana bekungumfana lwana ade hamba laphiyana esenza lokhuya njengomuntu athele izimali zakhe uJinindu bela amamiliyoni.
Uleo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo iAssociation of Young Journalists of Zimbabwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo kwele South Africa LANC solucele uhulumende weMelika obuyayo okamnumzana Joe Biden lonkosikazi Kamala Harris ukuthi wesule isijeziso ezetheswa iZimbabwe leCuba. Inkundla yesayithi yona ithi abasakhulayo ebhinga lasewange sebecele uhulumende ukuthi enze kube lula ukufinyelela indlela zokuzifikela nxa besiya emacansini ukuze bengase babamba izisu mahlayana. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani mthokazi omuhle labalaleli. Thanda ulibonga lonke. Siyabonga iStudio 7 ngoba silethela indaba ezimnandi. Kodwa into ebengifuna ukuyitsho la yikuthi abekhonethi sebesidla imali yabantu kakhulu. Nxa usithi uyathenga idatha awuhlali 2 minutes usithi uthengele vivi nge-3 days labe seliphelile. Asazi ukuthi kunjani.
Sanimanani. Uthini ngapho Donald Trump uyalela esihlalweni akafuni ukuvuma ukuthi uluzile. Ufuna ukuyalela esihlalweni. Isigebenga linjani nje kodwa kuStudio 7 ngu-Isaac Mpofu lo okhulumayo indoda yasePlumtree koMadabe.
Hallo Junga, linjani basazi Studio 7? Hayi thina siyaphila lapha eBotswana. Hayi sinjala ihlombe uBiden ngokuyina kwezilama election. Kanti eZimbabwe kungaba njalo kuvotwe abo kungachilibezelwa. Hayi kungabongeka lakho. Hayi sinjala ihlombe sibi uBiden. Hayi uwinile fair. Hayi sinjala ihlombe sibi ndizumlayezelo wami lo. Yimi ubekuthemba moyo ngiseBotswana la.
Salibonani emsakazweni, salibonani okhulumayo eDlovu. Mbuya obhewula, bhewula wadi, omatobhu, imatobhu south, matebelelen south. Siyabonga basakazi umsebenzi omuhle elisenzela wona Gibbs Dongamile, siyabonga kakhulu ngokusiphakela indaba ezimnandi. Sibonge njalo lezi zakhamizi zakithi ezibonisayo uthando lendawo yawo nendawo zabo. Ngokubonisana ukuthi abantu bakithi abake siyekele ukulwa sodwa. Siyekele ukulwa sodwa sixatshaniswa ngabantu beMpumalanga. Bayasula bathi umakhuphe, umakhuphe lokhu, umakhuphe lokhuyana. Kodwa abakhangeli umsusa wento ukuthi ubusuke ngaphi, kusiya ngaphi. Balandela nje wathi umlilo wamaphepha lawo obethatha ubasa ehlathini futhi. Basala sifuthi sitshana sodwa thina sodwa. Bona abasikhokhelayo esibalandelayo sibasikela besise ehlathini. Basinceda ngani. Bayakhuluma, ziyakhuluma izakhamiza kithi ukuthi MDC Alliance yathatha yagcwalisa amakhansela kobulawayo. Asincede ngani amakhansela akhona. Kade sibulawayo isiyidorobho elingcolile into engakazibonakali. Akusayenzakali usuku kwaqhamuka lokuze ndikhorela into engakaziyeki ibonakale kubebula kobulawayo. Nxa abantu bonaba ababuya bezofuna imisebenzi befike laphana beqhathwe sibavudele futhi thina abantu. Kade abantu bakithi banjani.
sinjani bantu bakithi asike nisisapotaneni sodwa sisapote into yakithi sisapote uyithi sike siyekele ukuzizonda ufana lokuzizonda lokho esikwenzayo ugijimela ukuyathanda omunye umuntu engeke ukusize ngalutho ake nisisapotaneni sodwa nginxuse futhi lamaqembu ezombusazwe wakithi ukuthi laba-ke behlangana abaholi bakithi bebambane u-MDC ekamakhuphe izaphu MRP zonke nje ama-ansa amaqembu wonke la ahlangane ahlanganise abantu bakithi sibe le-party A1 esiyabe siyivotela esikwazi ukuthi zamela izidingo zabantu bakithi. Siyabonga basakazi, siyabonga kakhulu. Ngicela lami video audio yami lidlale bakithi emsakazweni. Siyabonga, bye. Kube lusuku oluhle.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umqondisi wenhlanganiso ye-World Health Organization, uMnumzana Tedros Ghebreyesus, uthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamisa inhlelo zokwelapha eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Inhlanganiso ye-Amnesty International yona isicele eleKenya ukuthi lingabuyiseli kweleTanzania umkhokheli webandla eliphikisayo uGodbless Lema, yena obalekele uhulumente kamongameli John Magufuli. Siziqibe ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukudonselana kuyaqhubeka phezu kwempumela yokhetho lweMelika phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Bill Barr uselaye ugatsha lwezemithetho ukuthi ludingisise ukuthi kwaba lokuqilibezela na kulolu khetho. UTrump labanye kubandla lakhe lama-Republicans bathi uBiden lebandla lakhe eliphikisayo elamademokrasi bantshontsha lolu khetho. Lanxa kunjalo uBiden uyaphambili ngamalungiselelo okuqala umsebenzi ngozibandlela, nangu usekhethe iqula elizahlaziya indlela zokuqeda umkhuhlane we-COVID-19. UTrump yena izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mark Esper wakhetha umnumzana Christopher Miller ukuthi aphathe lesi sikhundla. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobansi Magonya uthi ukudonselana kukhetho lweMelika lokhu kwehlisa ilizwe leli isithunzi.
Into eyenzakale eAmerica, abantu umhlaba wonke jikelele bazabona iAmerica ngamanye amehlo angayisiwo lakade bekhangela ngayo iAmerica izolo, ngesizathu sokuthi nxa umuntu ongangoTrump eza kuya kuthi yena i-election ebekhona leyi was not free and fair, kusobala ukuthi kukhona okukhona okungahambi kuhle. Kodwa okumqoka yikuthi uTrump udliwe, njalo okwenzakalayo lokhu kumele sikuzwisise ukuthi yi-battle between a Republican and a Democrat. It's a battle between the Republicanism and Democracy. I-America is a republic. It is not essentially a democracy. Hhayi, i-democracy ngumbuso wabantu, ngumbuso kaZulu, ngumbuso wabantu jikelele. Lokho kwenzakala e-America, ngumbuso womthetho. Abantu kumele bethambele umthetho kuqala. Umthetho uza ngaphezulu kwabantu. Ine democracy abantu beza ngaphezulu komthetho. So inxa kukhulunywa nge-republic kumele siku-understand, sikuzwisise ukuthi i-republic yehlukana kanganani le-democracy. Ungaba layo i-democracy ku-republic ukuziqinisa lokhu. Kodwa-ke e-America into eyenzakalayo kumele sizwisise umahluko phakathi kwe-republic le-democracy.
umnumzana Mkondobansi Makonya uhlaziya ezombusazwe sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili kulo muntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labangamachumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Abakumsebenzi wamafilimu bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi uGringo. Abemuli kasomabhizimusi osakhulayo uJinimbi baphakathi kokulungiselela umngcwabo wakhe ngomgqibelo, iningi lile mbuzo ngenotho yakhe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.